soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 26 Lwezi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi bazakuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Chingono eHarare banqunule bageze njengendlela yokutshengisela lisola amazwi kaChingono wokuthuka unkosazana Linda Masarira.
Ubuhlungu ye, kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi? Umakhuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe, bemtshela ukuthi khona kuyelekibo into ezenjalo.
Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina yembe amalahle.
So kuzayenzakala amapetition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala ama-march, kuzabhalwa izincwadi abantu betshengisela.
Ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi, abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yodubo lolu, lanxa nje sebezaloba imihloliso eqakathekileyo.
Umuma usufuna even yena umama welizwe uhulumende engenele endabeni yena le yamanzi edethe, because indaba le sengiya kudlala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi bazakuya phambi komuzi wentatheli zindaba uHopewell Chingono banqunule bageze njengendlela yokutshengisela besola amazwi kaChingono wathuka unkosazana Linda Masarira, umkhokheli webandla leLead, esithi kagezi. UChingono wayephindisela kuMasarira owasola ingxoxompikiswano ezaqutshwa nguChingono enkundleni yokuxhumana eTwitter kuhlaziywa udaba lwezizalwane zeZimbabwe esezigcwele kwele South Africa. UMasarira wasola uChingono ngalokhu okwamcunulayo, wasesithi uMasarira kaqale afunde ukugeza. Amazwi la acunula ezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane, ikakhulu ezibona ngombono munye lebandla elibusayo elezanu PF njengaye uMasarira, zathi nxa engaxolisanga uChingono omama laba baza kuyageza phambi komuzi kaChingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Busibhebhe, njalo oyintatheli zindaba.
Mina ngiwumuntu lwana oseqalisa ukuthatha izinto zangale, ngithi ngezangale, ezangapha ngezangapha, ngoba sengananzelela ukuthi izikhathi eziningi xa kule zinto ezihlupha abantu bakithi ngapha kubalutshwane abamalathi ngale. So khathesi sengikhangela indaba yena le vele eqalise umsindo nalowo ukuthi umama yena lwana ukhulume ngokuthi ubaba lo uChingono uthe yena ama-South African kumele ba-right nxa besithi amaZimbabwe naphenduke ekhaya ngenxa yokuthi kumele babuye bazolisana lobunzima ababhekane labo. Ngizibuze ke umama lo ukuthi nxa esola khona lokhu sokungenxa yokuthi sokulamaZimbabwe avela eMpumalanga asethwele nzima elizweni baze baqalisa labo ukuchapha umngcele besiyadinga ukuphila kwamanye amazwe, ngezikhathi kumbe ngesikhathi kusachapha abantu bangapha kulolu luhlu izwe besiyadinga ukuziphilisa khona ngale, kwakuthiwa hayi abantu besiNdebeleni kabathandi ukufunda, bayakuzonda ukufunda, bayakuzonda ukusebenza. Yikho bethandani, bethanda ukuchapha umngcele beyesebenza eGoli, vele bathanda ukuya eGoli bahawukela indiva, bahawukela impilo yonaleyana. Kukanti hayi thina vele saqalisa ukububona lobu buza ubunzima kudalo ngesikhathi sona lesana esabhuqa abantu ngapho. So khathesi sokumele ukuthi nxa abomama laba abafana la eMasarira sebekhala ngokuthi abantu bakithi sokumele baphendukiswe ngoba kulodubo, sime labo sibazwele ukuthi asho bakithi bangaphendukiswa ngoba badubeka babahlale khona ngale. Kala panum kabesat kona abantu bengale bathanda ukusela kabafundanga. Bas kwakuhlekwa. Akula umuntu ayebazwela ukuthi hayi kunzima bakithi kibo kabaphilanga kuhle kabalamsebenzi kabayakulazikolo into ezinjalo nje.
Manje amazwi kamnumzana Jingono ukuthi unkosazana Masarira eyogeza uwabona njani?
Mina ngingathi njengomuntu osebenze ukuntathelini izindaba mina vele ngiphila ngokuthi umuntu kumele akhululeke entweni ayikhulumayo. Kubuhlungu ye. Kodwa bese ngizibuza ukuthi kanti ubuhlungu lobo babungaphi uma khuphe bemtshela ukuthi khona uyisifebe, bemtshela ukuthi khona kabuyele kibo into ezinjalo. Balutshwane sibila engabezwa besukuma la besithi hayi kwakukubi uthathelwe khona lokho kumele ukuthi khona kungenwe esitaladini kubhikishwe kutshaye itoyitoyi ngokuthi hawu umama sebephanjanisiwe babizwa ngamazwi amabi. Kodwa ngenxa yokuthi khona hayi linda kuthiwe khona ayogeza nje ukuhlamba nje sokuyicala elikhulu hayi kunzima bakithi. Angisoze ngisho ukuthi kubi kumbe kuhle nokuthi ngubani orong ngubani oright. Mina engingakusho yukuthi hayi kubathinte lapho kubuhlungu khona labo sebekuzwa esijale ukukuzwa lathi nxa izinto ezinjalo zichiwo ngathi xa kuthiwa kababuyele kibo kumbe nxa kuthiwa khona hayi bathanda ukufeva bavele kabafundanga kodwa bathanda imali kumbe bathanda amadoda abantu into ezinjalo. Then bese ngibuya embuzweni wakho esibili lo obuzileyo ukuthi khona kuthiwe kumele kuyobhikishwa khona ngale.
Manje wena uthini ngalabo omama abathi bona bafuna ukunqunula bageze phambi komuzi kamnumzana Jingono?
Hayi mina mbasola nti abantu balendlela zabo vele bakhona abakuphilelayo ukuthi ababathumile abayibo ababasebenzelayo ngathi ama-constituents abo abathumile ukuthi bahambe bayokwenza njalo kabakwenze nxa kuyukuthi yikho abakuthunyiweyo. But engingakutsho nje mina ukuthi khona angiboni umahluko okuzawuletha emcabangweni womuntu ovele ele attitude enjalo kubomama kumbe ele attitude enjalo ngumuntu enalo akukhulume ngaye. Lokho nje kugcina kunika mo ngesilungu ngathi mo foda ukuthi abantu bakhulume kube ngabomama ngoba nxa sebehambe bayageza phambi kwendlu yakhe and then kuzatshintshana. Kodwa bakhululekile labo ukuthi bakwenze ngoba nithi siphila kwesikuthi yidemokhrasi. Laye ukhulume ngendlela yakhe exercise freedom of speech yakhe sokumele thakumele lokho kubuya lakhonoko ngendlela omama abaresponda ngayo labo nge-freedom of association and freedom of expression yabo baza responda ngaleyo ndlela. So angeke ngibajaje kakhulu njalo angeke ngibasole ngoba kukhona mhlawumbe awungamagezi okuncane okungatholakala ekwenzeni njalo ngoba kukaningi obaba bekhuluma izinto ezibuhlungu ukudlula khona lokho besekelwa. Mhlawumbe bengabona kusiba lama drastic measures ekukhulumeni khona lokho entweni ezincane mhlawumbe bezisaba ukukhuluma entweni ezinkulu. Ngibona ngani ngizakubeka khonapho ngizatshiya khonapho.
Kule nhlanganiso ezilwela ilungelo labomama ezithi zona kumele axolise uHopewell kodwa yena hayi uyala elokhu esithi kasoze axolise. Wena ngokubona kwakho kumele axolise na?
Kodwa nje benzama ukukutsho nje ukuthi angiboni kule sizathu sokuthi uHopewell axolise. I mean ubekhuluma kucabangayo lakho okuphuma ekhanda lakhe labo umama nje sebengaresponda ngendlela yabo but I think demanding an apologies it's over.
Lo ke ngunkosikazi Busibhebhe olwela ilungelo labesifazane njalo eyintatheli zindaba ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho kuxothwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamaChina iyembe amalahle. Inkampani ethiwa Mutagest Investments ibikwa yaphiwa imvumo nguhulumende ukwemba amalahle endaweni ezibalisa ikashika, Lusetshe, Diki, Bhangale, Ledinde. kukhangelelwe ukuthi inkampani ingaqala umsebenzi ngenyanga ezayo okungabangela ukuthi imuli ezedlula amakhulu amathathu zilahlekelwe imizi. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima utshele Studio 7 ukuthi inani labazasuswa emizini yabo yomdabu lingaba lilikhulu kulalelo elikhulunywayo.
I-South Mining ifuna ukuyenza i-underground mining, ifuna ukuqalisela 5 miles laphana, ibambe ithiwa iBhangale, ibambe iDiki, ibambe leNekabandama, ibambe leLusetshe. But inkinga ikhona ngeyokuthi nxa beyenza kuthiwa i-EIA, i-Environmental Impact Assessment, izinto zama evictions abazikhulumi, babekhuluma ukuthi hayi thina siyakwazi ukuthi nxa kule pollution sizayimitigate in this way, nxa indaba ze social cooperative responsibility sizakwanisa ukuthi sidonate ama test books, sizakwanisa ukuthi sipende isikolo. Bayalitshela ukuthi sile special grant eyasayinwa ngupresident ukuyenzela ukuthi hayi lingayali project, even liwazi ukuthi hayi iproject yakhona aso project engayenza ukuthi i-community ibe ngcono.
Lina njengenhlanganiso selike lakhulumisana na leziphathamandla
njenge-community? Saba engage thina as Greater Wange Residence Trust, sabatshela ukuthi hayi abantu laba ba-consulta ama-traditional leaders, osapu baniwa amabhayisikili on the basis yokuthi hayi it was during isikhathi se-COVID, and therefore bona bakwanisa ukuthi be-include ama-villagers. But siyakwazi ukuthi ama-investors la ali-tactic yokuthi ba-consulta ama-government departments, and babewazi ukuthi singa-consulta ama-government departments, consulte o-RDC, vele abasoze be-oppose, because bona in their belief babebona ngani hayi sesi-oppose u-president, sesi-oppose i-government, and therefore singakwenza khonoku kutshengisela ukuthi thina vele asifuna ukuthi kungabi le economic development. But ayisikho, okuyikho yikuthi economic development should actually uplift standard of living eyabantu. Economic development, it means ukuthi awumelanga ukuthi ungageba uyekele ukuthi uyenze ukuthiwa i-rehabilitation of i-environment. I-economic development, it means ukuthi umuntu nxa esebenza ama-hours ayiwo ebhadale a decent salary. I-economic development, it means ukuthi umuntu engamelanga esebenze engela ama-equipment to prevent himself or herself from toxic conditions. So our residents over test, our villagers over test, and they now appreciate ukuthi hayi abantu laba babesiqambela amanga ukuthi upresident usinike i-special grant, and therefore bayemele benza abakufunayo.
Manje zona izakhamizi zithini? Akhona yini amanyathelo ezizawathatha?
Ama-residents they are now saying ukuthi hayi thina the way abayenza ngayo i-environmental impact assessment simele siyiresiste, and sebefuna ukuyiresista, and they will resist it. So kuzayenzakala ama-petition, kuzayenzakala ama-public meetings, kuzayenzakala ama-march, kuzabhalwa izincwadi, abantu betshengisela, abantu be-engage i-government to make sure ukuthi i-issue e-project le imiswe.
Umnumzana Fidelis Chima, isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi e-Greater Wange Residence Trust, uxa ecingweni le-Studio 7 esewange. Imizamo yokukhulumisana nenkampani ye-Motorgas Investments yehlule.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 okhuluma uWilliam Maphosa ophuma esigabeni sakwaNdolwane endaweni esentshona lancane Rwanda indawo yakwaMakhulela lesedindwane induna yakwaMakhulela sifuna kakhulu izindawo kithi esizizwa isuku zonke namandla nawo isiphathela zwalonke nje uChris Gana kuyabela kumama ongezigama lapha sibona siyabonga nje abantu abontungamile inkomo laba esingakaba singaqhambanga bakithi siyabonga indlela isiphathele zweni indaba isiphathela hayi lapha sizalwe sithanje ngikude lescratch la isolution yeZimbabwe angeke izibe khona ngendlela abantu abayenza ngithi amaqembu ozobusazwe azama ukuthi ukuthi angazi ngoba baboni cause kumbe vela baboni into esifana ama solutions ngoba i cause izala isolution kipa ini izalelo kuze esihlalwe akwalo kwamaqembu qembu lokunengi lokho akusebenzi kuyasebenza khona kodwa uma ngabe bevumelana ama policies abo ukuthi besebenze endaweni bekhiphe izalo esihlalwe kuyasebenza ilizwe libe right libe stable kahle ngoba lokho abakwenza izalo never bekhiphe esihlalwe ukuthi kuzayo lamaqembu ayi amaneka akazi uma ngaphela amaqembu engiwazwala suku zongaka abalwa sekukhule kumangaki bafika 1000 be million akazi amaqembu qembu yana ala kaindawo amaqembu kemi la ayazayeza kungasebenzeki kahle kuvoteli ngomunye nomunye ufuna ukudosela ingubo lapho khona so angazi wakithi ukuthi ilizwe lakithi impela uma abantu bengaboni ukuthi ufanele beyenzeni omunye uvula ngapha omunye uyaqhamuka ngapha mina laswaye ngathi hayi mina ngilaphathi kodwa yabona iphathi ekhethi ubuhlobo uvelani la hayi khanda lami impela yaqiniswa isayikho
sanibonani sanibonani basakazi bakasto 7 nabalaleli bonke nje kuzindawo zonke elikhona okhuluma yongomo ngibuya lupane esigabeni sasekana loba ejabule ngile sicelo lapha ngizohlala ngicela njalo nje ngaso sonke isikhathi isicelo sami enginaso sithi sona why iMRP ingakhulumisani lezap kubanjwane ngenxa ukuthi iMRP yona izifunela amakhansela so izapho ifuna ipresidential la leyo abayitholo kuba ngupresident right why bengakhulumisani ngoba ngamabanda esimpini wonke angaphe mathebeleleni bakhulumisane kubanjwani siye kukhetho kuba nje kubanjweni MRP kuvotele wona amakhansela lawo then kupresident ngale sifake usibangelizwe lo mfo kaMpompo uyabo so yo umbono wami enginawo ukuthi ngabe laba bantu bakhulumisana umqondisi moyo lo sibangelizwe Nkomo bahlale phansi kukhulunyiswane ukuthi ndoda ngoba mina ngifuna amakhansela lani 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 wena simele ngale kupresident ngoba iMRP ingaze yona iwini lawo makhansela vele kufana nokudlala akulanto vele abazayenzi ngoba bazawina lobo bukhansela but bengaphansi kwayizani sikila kulanto abazoyenza ngithi izani yabazi ingqondo yabo ukuthi ifuna ukuqumilisa izobacindezela kuphela kulanto abazoyenza vele bengaze bewini kuba amakhansela kulanto abazoyenza nakulanto abazoyenza so akulungiswele ukuthi sizame ukuthi ngapha kumakhanselas kuvotele iMRP ngale kupresident kuvotele usibangilizwe mfo kaNkomo ukwenzela ukuthi kube lomunye umuntu ngale ozaba lelizwi lathi lapho kuzahanjiswa khona ilizwi laye asikhulumele ngale phezulu ngoba kuma-councillors bazophelela khonapha nje kuphela abanyathelwa ngezinyawo nje baphelele khonapha akula nto abazoyi njalo i-MRP omele bayinanzelele ifakelwe ilihlo kakhulu kakhulu ngoba i-strategy ababuya ngaso asikho right esokuquma ilizwi ngeke lanamadoda ngale empumalanga bakuvumele sibo right strategy buya ngaso ingayenzani yenzeni ngeke iqume ilizwe leZimbabwe bona kabalushele ukuthi kuvotwe kube lo muntu ozasimela kuphela lathi ngale kusetshenzwe ke ozasimela kwazi ukuthi amele ke yona devolution leyo bethiwa devolution amele devolution leyo ukuthi okuvuka ngapha emathebeleleni nje kusetshenzwa abantu bangapha emathebeleleni abe lelizwi lokusimela ngale ukuthi imisebenzi yemathebeleleni isetshenzwa abantu bemathebeleleni kuphela yiyo nje into esiyikhalela ukuphela ukuthi kube lo muntu uzosimela
yanga. But loku ukhaphela ukuthi sifuna ukuqomilisa ukudlala ngesikhathi lo. Ngaphi ulikuma kubani lizo? Ulikuma kubani lizo? Okusala ukuthi bequme wena ukuthi ufuna ukuqomilisa. Ulizo yalikuma kuba kulezani igebenga lezi yalikuma kubani lizo? Siyacela siyacela ukuthi iMRP ayihlalisane ayikhulumisane lo nosibangilizwe Mkhombo. Yona iMRP ingene kuma councillors usibangilizwe avotelwe ukuthi ayingene ku president imali. Sibe lo muntu osimela ngaphe mathebeleni ngoba icala likaNkomo mina ngibona uJoshua Nkomo ukuthi waba lecala abantu ukuthi yena avume ukungena phansi kwezami. Why right uNkomo engena phansi kwezami ngenxa yobunzima owayesebubonile ukuthi abantu bakithi baphela. Wabona ukuthi isolution ukuthi engene ngaphansi kwabo laba bantu kwenzela ukuthi abantu bakithi bengabulawa. Iyo kuphela into eyenziwa uNkomo. So Nkomo was not wrong. Why right uNkomo 100% was hambele umdala 100% kala nkinga Nkomo abalayo ngoba la situation yangasona so sikhathi eyampressure ukuthi angene ngaphansi kwamadoda lawa. So ke siyacela ukuthi umqondisi umoyo lo sibangilizwe Nkomo abahlale phansi babonisane kukhulunyiswane bavotele bonke abafisa ukuvotela sibangilizwe bavote ngapha kuma councillors bamvotele ngapha angene ngoba nqa kwenziwa kanjalo awuchamisi yathatha yathatha uchamisa vele uchamisi yathatha uyathatha still vele sizahlala sikhala futhi uyathatha uchamisa kodwa ke singa pressure ukuthi usibangilizwe angene ngale lo umqondisi nabambe ngapha phansi kuma councillors lapho sizoba right.
Linjani bantu ba studio 7 njani ba studio 7 lami ngiyacela le message lami izwakali balwa dala lokho esithumela kodwa ama message engazwakali ngiyacela lata kazwakala zwakali balwa emphakathini mina ngumqondisi kumathanda khonapha eGwanda uhlala nje ePitori mina lapha ntintidayo lapha eiwanda kulalaba abantu laba bona abalokho besithi umqondisi weMRP kabambane loChamisa ukuze bakhiphizane. Mina ngiyiboni le nto leyo ukuthi kungasebenza ngokuba okokuqala lo Chamisa lo wawathola ama cities lapha kobulawayo lapho waba nezithula zibambayo lapho kodwa wagijela ukuthatha amashona from le kwezimbo wabe walethe esindebeleni ubeni lati thina ngabe esindebeleni bekhona abantu abangazibamba lezo zidudu liphambili ngoMRP phambili ngomqondisi asifuni ishona elizoncedisa thina lapha.
Salubonani salubonani ku studio 7 okhulumayo idewa likamampo endaweni yasenkayi okwamanje ngise South Africa ngithi abantu abavuke emaqandeni thina sadlula lapho siyut lathi singalali ngayo iZanu-PF dala kodwa sabona ukuthi akusizi besisenza okwakusifana loSawuli engakapheni ukuba nguPawulu sizingela amakholwa kodwa sakubona ukuthi akusizi sasithi iZanu-PF izoba lotshintsho kodwa kulatshintsho esilubonayo lamanje kuyala khona ukuthi kube le mali yeZimbabwe imali ilizwe liyaphila ngebhondi ilizwe mhlobo bani manje 5 years yabo siyakwana behluleka lokuthi kube le mali yelizwe engakhona ukuthi isebenze indawo zonke abantu laba sebehlulekile lama usesikhundleni esikhulu kodwa wazi ukuthi iZanu-PF akusela lutho cela ukuthi lingancindezeli imali idliwe liphume nje kahle nasi sakhethi ku-opposition party ukuthi engenayo yiphi kodwa iZanu-PF yonayo siyisuthi.
Salibonani, salibonani, salibonani bantu bakithi ku-Studio 7 ninjani? Okhulumayo nguMike Sibanda. Hayi siyalizwa liyakhuluma mpela. Akungahlangana amaqembu angahlangani. Kungahlangana sithembeni njengokuvula amaqembu. Akungahlangana, akungahlangana. Mina ngumlandeli weZaphu kuthi akungahlangana. Manje liyasola lethi Zaphu yayihlanganele eZanu kodwa kwasisiza thina esasisitshaya ngamasotsha isimo sadamba sabangcono bangena kwa-alliance MDC kwafanana so akungahlangana bengezaphu ngalixwayisa lingahlangani kungahlangani lamanye amaqembu ongazithembiyo ukuthi khona ongakwenza okungcono uyayeyela engene kwelinye iqembu kuphela akungahlangana lo ti kuvotele hlangane kuvotele uChamisa hayi ngowakhe lo bayimvotela yena wayefuna kuhlangana bayimvotela yena ngoba ivoti lakhe lelizenza umehluko uke sikhuphe ishona sifake ishona uyabona kukhutha uMorgan Tsvangirai kwafakwa yena uChamisa uChamisa umsekeli wakhe lishona vele ukuthi mina simbali ngoba ake yikhwezweni kazwakali because umuntu ocathile yenze ngoJonathan Moore akungahlanganwa kambeni sivota ungcono ukuyavotelizana kulo uyavotela Chamis into yenza abantu bengamaphini bonke elizwe akuhlangana mpela akuhlangana uhlangana kambeni sinasesabi lutofisa lokho ezizokuthola kuyabe kuyikho okwabalandeli abayilandelayo so singahlangani siyakwazi vele sisenza ngcono kakhulu engathekeleleni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Inhlanganiso zabensundu zithakazelele isigwebo esiphiwe abamhlophe abathathu ababulele onsundu uHamad Aubrey owayezigijimela nje uGregory Mike Michaels lendodana yakhe uTravis kunye nomakhelwane wabo uWilliam Roddy Bryan batholakale belecala lokubulala. UMongameli Joe Biden laye uthe uyasamukela lesi sigwebo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lobandlululo kwele Melika.
Uyabona le into oyichoyo into i-issue ye-white supremacy. Uyabona uma sikhuluma nge-white supremacy ngapha balesibindi sokuthi bekukhulume kuyafanana lathi uma sikhuluma nge-Gukurahundi it ushered in Ishona supremacy. Abantu should understand ukuba that's exactly what happened. Ngapha kuliwa i-white supremacy which has been ingrained in the mentality of abantu. It becomes a very difficult thing to fight uma kungaze kube le prejudice against certain. So abantu laba balesifundiso ngapha kabesabi ukuthi bethi i-white supremacy basho ukuthi okwamakhiwa i-problem yamathina lathi ekhaya uma siza kuya phambili something common identify khulukuhle.
Uma bakhona abathoniswayo lezi nsuku abalamacala okuthiwa khona babulala abantu abensundu, wena ngokubona kwakho udaba lolu ulubona njani olokuthi amapholisa kuthiwa ayabulala abensundu mahlayana? Kungakwenzakala lokhu kumbe abensundu laba babe bevele bephambanisile?
Uyabona uJoe Biden has already achieved his mission. Omunye wathena uJoe Biden was not put in there to be spectacular or to do anything. UJoe Biden was put in there to stop the madness. Lokhu sasese lo hulumendi onjengomgabe ohlale sithi hey ubani izinja sizabashaya zenza so, you know, Islam Afriji anoto honora, you know, sasesilo umongameli ohlale thethisa abantu, who was creating a turbulence. UJoe Biden wafakwa to stop the madness, so he has basically achieved his mission to get us back to where into zikhulunywa ngena.
Ngokubona kwakho abensundu bayenelisa na ukuthi bazihambele kungela kwesabela ukubotshwa njengabamhlophe? Kumbe vele nxa ungumuntu onsundu kwele Melika kumele uhambe ucatshe, ukubona njani?
Yabona iproblem le sayithola ikhona thina thina esivele Africa sithole sifike sisithi ama black American afuna ukufunda akafuna ukwenzani njani thina safike safunda kodwa uzathola ukuthi lobufundile lobungafundanga still bakuthanjeni kodwa kule awakening le realization of ukuba izinto umhlaba as we know it it's a construct and sekwalandelwa ezinye izinto and some of izinto esizibonayo those abakhuluma nge-great reset although I'm not a subscriber bakhuluma izinto ezisobala zona lezona ozihlola ukuthi njengoba thina abantu abamnyama izinto kusobala ukubana vele asithithwa kuhle kodwa uyazilawe kanti uhle wena usuhlale lapha e-America isikhathi eside loba bekuthi umuntu omnyama bekuthethise kodwa at the end of the day uzaziphilela impilo yakho okuthi lawe uzaba nezinto zakho uziphilele a good quality of life.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ezinye inhlanganiso ezilela amalungelo abesifazane sezisole omama abathi baza kuya phambi komuzi wentatheli izindaba uHopewell Chingono banqunule bageze. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamalahle yakwele China yembe amalahle. Izakhamizi zeWange zibikwa zilakho ukuxotshwa emizini yazo ngenyanga ezayo ukuze inkampani yamalahle China yembe amalahle. Ukusilela kwamanzi edolobheni leDede kubikwa sokufike kusibanga esibi abantwana besikolo bebuyiselwa ezindlini ngenxa yalolu dubo lanxa nje sebezaloba imihloliso eqakathekileyo. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi dibananini lontungameli Nkomo ngomvulo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.